into zonke zikhanyise zilungile lalabo ade beyenza okanye ngesikhiwa i-accreditation sokwenziwe ngikhuluma nje sowuqalile ngomhlanga wokuqala we-Employment Bureau suhlezi sikhuluma kanje kusasa sebe singena wethu we-Central Committee andubana sesisuka sonke sesiqonde emaswingo sesidibana-ke abanikazi bephathi lapho ngisho phela ama-districts representatives bephathi abazabe khona khale emaswingo sesihlangana sesiyidli yonke ezalotezi.
Singathi-ke umhlangano lo vele ukhangeleleni okuyakhulunywa kakhulu khona mpo kuyini?
Sikhangele ulesikhathi izinqumo zethu njengephathi ayisiyo Congress leyo ayinhlalo nje sokawutshintshe ukukhokheli siyokhangela-ke ukubana kwakungabe kusihlupha kusikhathaza kuyini.
Ye, kodwa ubona zani izinqumo elizazithatha khona ngale-ke emaswingo kambe ziyakhangelwa njani nguZulu kuzayemukelwa kumbe liyabe liphonga ukusixoxela nje?
Izinqumo zethu ziyinqumo ezihlala zizinhle kakhulu. Into emele sibonana kumele siphumela yini kona sekumele sikhangelisise abantu laba abasebenza uhulumende ngoba abaningi bangikhona kuyakhanya njalo kusegcikeni ubana bayenza izinto ezingashizwe ngabomo ukwenzela ubana uZulu kusasa asole uhulumende aphinde asole ibandleni kusayele ezanupiva kodwa-ke thina zinye zanupiva siyabe sifunile izinqumo ezinhle kakhulu kodwa bakhona abanye abantu abasehlulekisayo abaphakathi kukahulumende abasebenza emahofisini kahulumende ababe bengahambelani nemandla lethu ezanupiva bengene phakathi kwabana besebenza phakathi neproper ama-agendas amanye amabandla.